Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngale tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi leAfrika lele China awe Forum on China Africa Cooperation.
Ngiqiniso kakhulu leli nangede lehlile kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lati ukuthi sixukaxuke ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula mefa. So thina singameva esikangeneyo esingamehlo kazulu.
Amalunga edalela ephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakobulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani i-heritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njenge-City Hall grounds, i-wishing well, i-memorial plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eyeZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi leAfrika lele China owe Forum on China Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokheli yamazwe aweAfrika ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano ele China lithembise ukubeka iceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe aweAfrika. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe aweAfrika ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017 ele China bese liphe amazwe aweAfrika uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kwele China elequla labantu abaningi abagoqela ababengabaphathi intambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi intambo ele cabinet yiloba yiliphi ilanga njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kwele China phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi leAfrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awebandla ele-MDCT athi azoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane okubalisa ukulungisa imithetho ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenzisa ngayo imali okumele uZulu owabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eHarare.
Amalunga awedale lePhalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangena edale lePhalamende ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthi kulameva. So thina singameva esikangele esingamehlo kaZulu. So labo bayakwazi ukuthi hayi, lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babebeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlabe.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lePhalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla, lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona ukuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wePhalamende yikungcwaba, ukubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube le mithi ezikolo, kube lamabhula lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene ezibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunjenje, uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bePhalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenisa ePhalamende singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi ibandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU-PF, uMnumzana Fortune Chasi, uthi idale lePhalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lawabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyabangcono. Nxa kungehlula khonokho, kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani wehluke kukwenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ucubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe, uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi leli dale lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU-PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha obeyabe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabe lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kwabo MP phela kumbeni kwabo minister sokuya ngalola lo omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo-3 ekuseni ngikhola lesithathu, omunye uzawutshela ukuthi ah mina isikhathi sami sinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lePhalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje sithi inhloni zokufundisa ngikuthathela khonapho ikukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje la kanje la kanje la kanje.
Abebandla leZANU-PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa yindlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye whipping system. Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulo hulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Umbukiso lo uvulwe ngumsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alichumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakobulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njenge city of grounds, wishing well, memorial plaque, phinde futhi kube le memorial cenotaph laphana kuJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane lepost. Sibe le hanging trees, lika art and craft. Esikutshengisayo ukuthi khona itourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube le experience of a place. Siqeda lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama partnerships esiwayenzayo njengedorobho, ama partnerships okuthi sibumbe itourism sector kobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle although namhla ibhizinisi ikhanya ilow, I think ngenxa yokuthi ilanga lokuqala, njalo sikhangelela ukuthi at least nxa ama-buyers especially ama-international buyers esiba khona kube le more business quality.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla kwezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si-ceramic company. Yes, sibukisa ama-products ethu esiwayenza imiganu, lama-cups, lama-vases, lama-candy stand, lokunye okuningi-ningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina kuSanganai. So, ibhizimusi, of course, nge-first day kuyabe kungathiwa kulo, but thina nge-experience esesi-experience-ile, sesingani kunganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnomzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event is right, ma siya movement ikhona, abantu bayaza bayabuza about ama products wethu so offerishayo. So ngasho nje ukuthi ya iza kahle, sijabulile for a first day, asiqala ukuzala sizisenza before.
Umbukiso wehlanganani sanganayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edale lePhalamende awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court usinqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya eMuslims besuka kwele Myanmar ngobunengi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, abalwa impi yenkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovete umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Smanda oyibandla leMDCT endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Nxa ngikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize ukusupportage inhlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efaka unyawo esenza khonokho akuthembisileyo ukuthi uzakwenza. Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela izanu PF. Engaboni lutho olubi olwenzakala kuzanu PF. Okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo kayisikho ukuthi ngoba kakula ama cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona. Sibabona bephuma nsuku zonke ku kumabona kude bezithi unguminister walokhu, unguminister walokhu, unguminister walokhu. Ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza uMnangagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala, uhulumende wezanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzisele uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzisileyo ukwedlula imali eku-budget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-result akhona abe-disputed, because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje, kohothi siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright.
Uba uSibanda into ayikhuluma yomfowethu yinto ipolitics ze-MDC alliance. Ngoba ubabubithi uthe ekhuluma wathi yena ye-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa. Ngakubona ukuthi ngezinye indlela eziyizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya nalawo. Engikuthanda ukuthi kuyikutsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha, into zifuna izimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi konke khonokho kusenziwa khona into ziwonakele emuva le, sokumele zilungiswe nguhulumende ngalowo mutsha. Njengoba sikhuluma kathi sithi kulo hulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumona lowo umumo owenziwa ngabomo, omunye wangikhona engiwutshoyo ukuthi some people abanye basebengama-supporters abazama ukuthi besupporte nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle. Kodwa ayisho ihlawulelo engizika ngalo, kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane. Kona khona kunya kuzwisisa le politics, ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo, kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo, kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumona lowo ngendlela etshiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke ngile qiniso kuzasetshenzwa. Yikho kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asesinikeni ithuba nje uhulumende nalowo mutsha, sike simboneni ukuthi iminyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngathi.
Ye, nantu daba Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokhu?
Kande uyabona iproblem yabantu abafana noBaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona, beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC yaso MDC enza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC eyenza ukuthi fuel short elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa sikalise ukushota kusukisela ngeviki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangelwa ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo. Akekho umuntu ongiletha imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhonzi olohulumende esilayo. Ngoba luhulumende uyabona, khangela ngikutshengise Gande, ungakhangela konke anokwenziwa yi-Concord kukhesi kaChamisa. Khathesi ama-investors amaningi sesithi fonapha ngizangena le mali yami kuleli lizwe, ekube le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende kumbe lomunye umuntu, ngizathola ngaphi justice njengoba le court yakhona ikhanya ingela justice, ngoba i-court engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeana-ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowu ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uChamisa nguyo lamakhiye, sitsho ukuthi uChamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika ikwehlula amalucaja awe-ISIS. Umanyano wamabutho we-Global Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucaja la, kube lenhlalakahle endaweni eziningi, njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lugoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa iintambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutho leli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo indawo zabo zingakathunjwa ngamalucaja kweleSyria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kwele Saudi Arabia, njalo lezigidi ezingamajumi amahlanu, $50 million kwele United Arab Emirates. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olweState Department uthi eleMelika lalo selizanikeza umanyana lo izigidi ezingamakhulu amabili namajumi amathathu amadola $230 million ebilokhu izabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjungethi uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamalichatsha la kwele-Syria ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana lele-Syria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kwele-Syria. Unwethi uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kwele-Syria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ingoma ka U Masekela umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Africa lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.